Udaba lolo lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo, kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lo nyaka iphela ngoJuni iphemithi le. So umntwana uyabela engalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwanga amaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya, uyafika eboda laphana udingele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sabo siphele enxa yokuthi mhlaka 23 January, omunye kuthi February, abanye bayafakelwa kuthi khona ngo-April. So abantwana-ke bazithola bese kunzimeni. Njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le confusion eyokuthi babe bengasakwazi nokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama-officials awe-home affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindele sethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindele nini ngendlela ezinjengazona lezo. So-ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto, ikakhulu abezikolo khonapho.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe, kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathole amaphepha babuGandhi kunzima kakhulu. Kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enaridini, ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba yinto enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-aplayele iphemithi yakhona izinto ezifunekayo, kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa abantwana-ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthini abazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile awa abantwana abalula, kodwa nxa umzali engawazuzanga awa abantwana kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into le ukuthi when ngama-families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfunayo. So-ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.